indaba vele eyabomama abadlula ngesikhathi sokubeletha kumbe omama babe bezithwele abafa ngesikhathi seneso iyahlukumeza ngoba siqalela khona esiphathweni nje semathenethi ukuthi emathenethi indlela omama abaphathwa ngayo ungahamba kathesi e-UPH uyathola ukuthi omama bayalala phansi kuthiwe bezithengile emethiriyeli yokuthi bekwanisa ukuyayenziwa isiza okudala ukuthi nxa ungayenelisanga ukuthenga kuyenza impilo yakhe besengozini ngoba odokotela basoze bekubambe ngoba ulazi izinto ezeneleyo okudala ukuthi ugcine omama sebedlulile indaba yabomama ibuhlungu kakhulu njalo iyahlukumeza owukuthi nje njengoba umhlaba wonke jikelele ngabe uyayikhangelisisa ikakhulu i-WHO abakhangele ngezempilakahle beyikhangelisisa ukuthi udubo lolu lungalungiswa njani ngoba omama bayaphela bafa umisha namalanga ayipheli iviki emathenethi kungadlulanga umama obelethayo
ongathi kubangela ukufa kwabesifazana laba ikakhulu eZimbabwe kuyini kahle kahle uchilo ukuthi empilo abantu balala phansi kodwa imbangela eyiyo ungathi kuyini
okunye okubangela kakhulu omama ukuthi bayehluleka ukuyabhalisa ngesikhathi kuyikwesabela indaba zemali lokungabi lolwazi ukuthi lukhona uhlelo oluncedisa omama abazithweleyo kodwa loba likuncedisa lolo hlelo lulalapho olucina khona nxa ungulwana okumele ubelethe nge-operation alukusizi kangako ngoba kuzamele uzidingele kuyimbangela enkulu khonokho ukuthi ngabe vele ugatsha lololu luyasubsidayizwa kungabi lo mama okhipha imali kuzayehlisa inani lokufa kwabomama ukuze bekwanise ukuyabhalisa ngesikhathi behambe esibhedlela ngesikhathi njalo okunye okudala khonokho amadokotela abetshela abantu ukuthi thina asiholi kuyadala ukuthi bengabi lothando lomsebenzi wabo abawenzayo
Omama ababelethayo besemakhaya ungathi bayawathola yini amathubo kumele ukuthi bawathole alubana besemadolobheni kumbe ukuswelakala kwenhlelo zempila kahle ikakhulu emakhaya kungaba kungokunye okwenza abazithweleyo bagcine belahlekelwa imphefumulo
Njengasemakhaya khona kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba inhlelo lezi ezikhona phakathi komuzi ngikhulumela kakhulu kulawayo enguye engisebenzela khona azikho emakhaya amaningi izibhedlela emakhaya amaningi zikhatshana amakliniki ayemakhaya alazo indlela zokusizana labomama abafika esikhathini sobunzima